Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kwalambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 18 Ncwabakazi 2020 uClasides Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
So kulula kathesi ukuthi ngikhangele lapha enhlala khona ukuthi oh kulabantu abangaka kulabantu abangaka njalo abafileyo esikhangela i-lockshit lale ekhansini. So konkana kuyancedisa njalo ukuthi khona kube le awareness ukuthi hayi akuseyo esingathi i-business as usual. So kulohlupho
kobulawayo sokulabantu abedlula inkulungwane 1200 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe yonke sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,308. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amashumi amabili 21.9 million.
UBeatrice Mthethwa ngumama oyintshantshu kumbe singathi ke oyingcwethi endabeni zokuba ligqwetha lezi okuyinto engafunakaliyo ngabe emakhosi laba esingathi justice eZimbabwe ayikho lokhu sokuvelile lapho.
Umthethwa ndaba kamanji iOHarare wethule isinqumo sokuvimba unkosikazi Beatrice Mthethwa uqhubeka eligqwetha elimela intethelezindaba elodumo uHopo Yochimono. Umhlangano omqoka webandla lamademocrats lawele Melika oweDemocratic Party Convention uqale izolo ntambama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezinkulungwane phose ezine 3848 abantu asebesinde ku-COVID-19 eZimbabwe yabulala abalikhulu lamashumi edlula amathathu 135. Nguthi asebefunyenwe belegciwane leli elizweni lonke jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5308 emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli besedlula isigidi 1.1 million labulala inkulungwane phose ezingamashumi amabililane 25,884 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abekolijini le-John Hopkins University liyakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amashumi amabili 21.9 million abafunyanwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu ezedlula eziyisikhombisa 774,769. Kuthi ke ukukhuphuka kwenani labantu asebefunyanwe bele coronavirus kobulawayo sokuthiya izakhamizi zalelo dolobho zikhathazekile. Ibulawayo kusibanga sesibili elizweni nxa kukhangelwa indawo ezilenani eliphezulu lababanjwa bele COVID-19 lingemuva nje kweHarare eliyilo idolobho elikhokhelayo. So kulabantu abedlula inkulungwane 1200 asebetholakale bele COVID-19 labulala abedlula amashumi amabili 25. Izakhamizi zaleli dolobho sezikubona kuqakathekile ukukhuthazana ukuhlonipha iziqondiso zikahulumende eze-lockdown emizameni yokuvimba ukumemetheka kwaleli gciwane. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lentathelezindaba uNkosi Khona Dibiti owasungula umsakazo weCommunity Podium TV ojonge ukufundisana lozulu ngaleli gciwane.
Abantu ngomkhuhlane wecoronavirus kulokwethuka okuncane nje ukuthi bona abantu sebengikhona bebona ukuthi hayi umkhuhlane lo ngumkhuhlane okhona. Njalo iCouncil yedolobha lakwaBulawayo isiyenze imizamo yokuthi khona ithi breakdown ukuthi abantu laba bele coronavirus basendaweni ziphi endaweni lapho esihlala khona. So kulula kathesi ukuthi ngikhangele lapha enhlala khona ukuthi oh kulabantu abangaka kulabantu abangaka njalo abafileyo esikhangela i-lockshit lale ekhansini. So konkana kuyancedisa njalo ukuthi khona kube le awareness ukuthi hayi akuseyo esingathi i-business as usual. So kulohlupho lapha endlala kuwa. So ngizayenzani njengesakhamizi ukuthi khona i-corona le ingambambi njalo ingaspread lula. Kodwa osokushota ke kathesi ukuthi nxa kulento enjalo esigabeni kungenziwani njengesigaba not njengebulawayo njengesigaba semganwini kungenziwani ukuthi ama numbers ayinga continue ekhwela njalo lawa abantu nasiphila lawo khona lapho baphila bengapi kwenzekwani njalo nasihlangana endaweni ezingamavinkilini so abantu kumele benzeni extra ongayisikugqoka amamaski nje kuphela
sike sakhuluma labantu abaningi kobulawayo eningi labo bakhanya ngani bayakhalala ngalokho okwenzakalayo emalokishini besithi emalokishini bakhanya ngani abahloniphi imithetho ye-lockdown lokhu sekutshintshile na
akukantshintshi amalanga la amabili adlulileyo bekungelamanzi emalokishini ngathi phose wonke ngoba ukhansili uthi ube le challenge khona lapha emanzini so izebhorane angikhulumi ngento yakudala ngikhuluma ngento engiyibone namhla ekuseni ngibhotabhota nje izibhorane kugcwele abantwana yibo abathunywa abazali ukuthi abalethatha amanzi babefucana khona lapho and isibhorane sibanjwa umuntu wonke phela uyaqeda ukukotshoza omunye umuntu uyalandela la uyakotshoza can you imagine ukuthi kungenzakalani khona lapho nxa kungabe kulo muntu obele COVID-19 ohambela esiboraneni iningi abantwana basakhulala abagqoki mamas labadala bakhona engibabonileyo nje bebengagqokanga mamas so kusuka kwethuse kakhulu ukuthi kade njengomuzi sicabangani ngendaba ye-COVID-19 sesikhohlwe ukuthi kule COVID-19 ngoba sesiludubo lwamanzi angazi khona lapho njengenhlanganiso sike saxoxisana lo-councilor oka-ward 25 bebekhuluma ukuthi uhulumende sethe khona benze ama-ward based task force committees sim-interview yakho abawesithi hayi bazame ukuthi benjani bencedisane lezakhamizi kuma-ward lapho ukuthi kule ndawo ezi-congested kakhulu ezikaziwa lezo siboraneni kulabanye abalamasabini kulabanye emagrosa khonapho kuya
kuphithiisebenza ngalesi sikhathi se-lockdown
maye babo akugidwa kuyafiwa abantu bagida nsukuzo especially Friday Saturday kulamasabhini aziwayo
uNkosi Kona Dibithi yintethele zindaba eyasungula umsakazo we-Community Podium TV. Limuzwe exoxa lapho lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ndaba kamanje oweHarare namhlanje unqume uvimba igqwetha elimela intatheli zindaba elodumo uHopo Chingono. Owetheswa umlando wokushoshozela uZulu ukubana ajengisele ngodlakela unkosikazi Beatrice Mthethwa ukuqhubekela phambili ngalo msebenzi ngemva kokuba abatshutshisi kulolu daba bemethesa icala lokwazisa umphakathi ngokwenzakala ekuthonisweni kwalelu daba ekulobeni akwenze enkundleni yokuxhumana iyebulenjini ekhasini lakhe kuFacebook. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umantshi uNkosi Nduna wethule lesi sinqumo edabeni lukaMthethwa esithi game ukumela uChingono ngoba akulobayo ekhasini lakhe kuFacebook esephula umthetho ngokweyisa idale. UNkosikazi Mthethwa ulobe ekhasini elegama lakhe elithi Beatrice Mthethwa and the Rule of Law esithi uChingono wabotshelwa ezombusazwe yikho walethwa emthethwandaba efakwe izankosi lasenyaweni. Kodwa uNkosikazi Mthethwa uyalilandula lelo cala esithi leli khasi lasungulwa ngu-Lori Conway isizalwane seMelika owake wasebenza loChingono ngesikhathi besebenza emfanekisweni webhayisikopu olandisa ngempilo yakhe esebenza njengegqwetha esithi yena akalalo ikhasi kuFacebook. UNduna uthi ukubhala okunje kutshotshozela umhlaba wonke ukuthi uhlabe umkhosi usithi angaphathwa kuhle uChingono. Lanxa engelalo ikhasi leFacebook, umantshi uNduna uthi uNkosikazi Mthethwa kwakumele abone ukuthi acitshiwe lawo mazwi ayebhaliwe. Esethula lesi sinqumo uNduna usole njalo kwenza kukaNkosikazi Mthethwa ukumlobela incwadi enikezwa la kumtshutshisi uMnumzana Whisper Mabhawudi ebeveza ungajabuliswa kwakhe ngesiphatho sodaba lukaChingono edale. Uqhubeke ekhuthaza njalo abe ofisi yomtshutshisi omkhulu elizweni u-Attorney General Kumbirayi Hodzi ukuthi bathathe amanyathelo ukubona ukuba umiswa phambi komthethwandaba uNkosikazi Mthethwa esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba njalo wakhuthaza labenhlanganiso elawula ukusebenza kwamagqwetha elizweni eye-Law Society of Zimbabwe ukuba bathathe amanyathelo njalo ukumjezisa athathelwe isicoco sokuba lilunga. Kodwa uNkosikazi Mthethwa uthi akamangaliswa yilesi sinqumo esethulwe lidale edabeni lwakhe.
I think all of you heard the beginning of the year that we will deal with the lawyers.
Ithemba lonke lazisizwela njalo sakhumbula amazwi akhulunywe ekuqaleni kwawonalo umnyaka lapho kwathiwa khona kumele athwaliswe nzima amagqwetha bathwaliswe nzima odokotela sebeqale ngamagqwetha ke lokhu abakwenza kimi kuyethusa kumagqwetha kakhulukazi asacathulayo injongo yokutshela lawo magqwetha alwela ilungelo loluntu ukuthi ungamela umuntu okuhlangothi olunje uza kubona okukhulu akukodwa lokho ukuthi sokulalesi sinqumo esithi mangimiswe phambili komthethwandaba
ingcwethi zezomthetho lezicubungula ezombusazwe bathi kabamangaliswa yilesi sinqumo somthethwandaba phezu kwegqwetha elilodumo kwezokulwela ilungelo loluntu unkosikazi Beatrice Mthethwa omunye walezingcwethi kwezombusazwe ngumnumzana Mlindelo wamancitshana
uBeatrice Mthethwa ngumama oyintshantshu kumbe singathi ke oyingcwethi endabeni zokuba ligqwetha lezi okuyinto engafunakaliyo ngabe emakhotsi laba esingathi justice eZimbabwe ayikho lokho sokuvelile lapho lo onguye wakade thenjiwe ukuthi nguyomela abantu nguye ozakhangelana le state sokuthi hayi sokumele ume ngezizathu ezingaziwayo ngezizathu ezingacaciyo soloku sokuhle kwabulala ithemba ade likhona elincane lonalelo emakhotsi ethu kumbe ukujustice yethu yelizwe akusela lutho esesingaluthemba nxa amakhotsi esetshenziswa ngale indlela yokuthi avikele abanye kodwa abuya asetshenziswe futhi ukuhlukumeza abantu banye bona labo futhi okumele ngabe ikhodi ye umthetho yo obavikelayo
kwasekelwa ngomqondisi wohlangothi lezokhulumisana esigabeni sangezansi yelizwe ebandleni lezaphu umnumzana Patrick Ndlovu othi okwenzakeleyo kuyethusa
ngoba sokuyimvame kathesi lapho kwelakithi ukuthi labantu laba bakomthethwandaba womhlaba yalingana umhlaba awusalingani usugobele ngale ngesihlalweni sokubusa sibone ngani manje lapha usuku wayedlulisa amandla akhe akusikho emandleni akhe ukuthi akhulume ngobumeli ngoba ukukhuluma ngobumeli usuka adle amalungelo kaSinono
uqhubekethi yikho kanye uZulu ahlala ekhala ngakho ukuba kuyimisebenzi yenkohlakalo ekusibanga esiphezulu elinye njalo igqwetha elilodumo uProfessor Lavimo Maduku uthi kulilungelo lakhe umuntu ukumelwa ligqwetha alifunayo njalo esithi isinqumo sokumisa umthethwa ukumela uChingono silakho ukuphikiswa emthethwandaba waphezulu owe High Court uMaduku veze lokhu ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ngesikhathi ephendula imibuzo uZulu akade imibuza yona ngemva kokwethulwa kwalesi sinqumo uChingono uhle waqala ukupha ubufakazi emthethwandaba phezu kwesimo esisemajele kodwa intatheli izindaba loZulu bengavunyelwa ukulalela loba ukuba khona edale okwamanje usemelwa ligqwetha uadvocate Tawona Nyamakura ngemva kokwethulwa kwesinqumo sokuvimba umthethwa uChingono ukhangelelwe ukuqhubekela phambili esipha ubufakazi bakhe kusasa lokhu ngemva kwesicelo sakhe sokuba atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso ibail esithi ngoba sekukhona osekuguqukile kusukela ekuqaleni lapho umthethwandaba wamncitsha khona leli thuba ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz go short wave.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi bethi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Nanku idolobho lingelinye elihamba phambili kwindawo ezilenani eliphezulu labatholakala bele COVID-19. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu bakoBulawayo lithi imizi eminingi yaleli dolobho ikakhulu emalokichini akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebenidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi izikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa ukuqhamuka kwe-COVID-19 unkosikazi Bridget Ncube isakhamuzi sesizinda kobulawayo uthi kumele umunisipala abone ukuthi angathatha nyathelo bani ukulungisisa lumumo
ayebesicela ukuthi i-city councilor isisize bakithi sesile 2 months singakaze sitholele amabhimu esizinda asodoti encane lapho abathwali izibo omabhimu sesicabanga ukuthi kumbe labo bavalelwa i-lockdown ukuthi bethwale izibo ungahamba usiya ngaphansi kokonyarazo laphana izibu omabhimu kumbe yibo sebeyenza kokubuthi izibu leziyana bezijikele khonaphana abantu labo bazabutha labo bebuthelela khonaphana izibu zabo abasola plan ukuthi beyenze njani sebethatha izibu leziyana abantu sebetshisela khonapha kuthi kunuka endlini ngamabhimu kuthi kunuka endlini ngokuswela amanzi asawathi benze njani
isikhulumi sekhansile edolobho lakobulawayo unkosikazi nesisampofu uthi umunisipala usesenelisa ukubutha izibi kanye ngemva kwamaviki amabili
ukubutha kwezibi nxa sinanzelela emalokishini silabo abantu ababutha izibi izimota izimota lesesibutha izibi once in 2 weeks ukuthi sincedisane njengekhansili ngoba siyananzelela ukuthi izinto ezinjenge-fuel nxa umnyaka uqala size sifike kathesi sokukhwele kwakhwela sokuba nzima ukuthi i-service lana ihlale iku-same level so endaweni eziningi ama-residential areas sesireduce-ile ukubutha kwezibi sokuyi-once in 2 weeks as opposed to once a week
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza izakhamizi ukuthi lazo zidlale indima ekulondolozeni leli dolobho lihlanzekile ngoba labo babhekane lenhlupho ezithize ezenza bengenelisi ukuthwala izibi ngeviki njengemvama.
Ukuthi sicela besingalahli izibi mahlayana asigcinenini izibi zethu zenezo amavikini lawa amabili nxa imota ibuya. Siyakhupha zonke izibi siyathatha akula umuntu oyalisayo ukuthi izibi zihambe kodwa siyananzela ukuthi abantu bathe sebelahle izibi mahlayana njalo siyananzela ukuthi edolobheni i-cleanliness siloke sizama but kulabantu futhi abanjani abavula amabhimu bevule izibi lezane ziyabe zithiwe ku-sanitary lane simelele izimoto izimota zethu zifanele zihambe ngeschedule but okusuphayo kakhulu ukuthi kwesisikhathi kuyabe kungala fuel edolobheni I think seke sibone lathi sokulamaline emagarajini lathi fuel yethu njengekhansini kwesisikhathi yabe ingafikanga kwesisikhathi njalo sabe sisaqoqa izimali zangikhona kugcine kuphuza mbijana but i-service interruptwanga
Ikhansili yakobulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo 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 mthokazi omuhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esixoxa khona ngokuqansa kwenani labatholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe saphatha njalo udaba lokwephulwa kwelungelo labethula izindaba elizweni amalungelo awentathela izindaba ayahlonitshwa na elizweni mthokazi omuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama lilami uMike Wobe
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu abakade betshengisela esigodlweni seSudan eKhartoum izolo bathe bafuna ukunanzwa komthetho lokuthula ngesikhathi benanza umnyaka wakuqala selokhu kwaba lohulumende wesikhatshana kulelo lizwe. Kulandela ukususwa esikhundleni kokwaye ngumongameli walelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir. Umhlangano omkhulu webandla lama-Democrats we-National Convention usungulwe izolo lapha eMelika lapho okukhulume khona owayengunkosikazi kamongameli uMichelle Obama, kanye lomndeni kaMoyi, uMnumzana George Floyd, owafa esezandleni zamapholisa okwabangela ukutshengisela elizweni lonke. Kwele Italy bekulendwendwe ezinde abantu befolile. ERome namuhla bevela eCroatia, Greece, leSpain neMalta behlolwa kumbe balegcikwane lecoronavirus.
Okwamanje wathi ngike ngidedele uChris Gande esethulela udaba oluphathelane lezomnotho.
Abamabhizimusi amancane labaphila ngokuthengisa izitaladeni abathenjiswa imali yokubaphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane logubhano lwe-coronavirus belokhu bengakatholi lolu ncedo osekuzathiya amanye amabhizimusi la esemi ngamadolo kumbe khona ukutshabalala. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazisa kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula ukuthi uhulumende usesungule isikhwama semali edlula amadola ayizigidi ezingamachumi alichumi lasithupha esokuphathisa amabhizimusi amancane ngemali. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Mdladlandiweni, uthi akula ngitsho lelunga elilodwa elenhlanganiso yabo eselithole lolu ncedo.
Hayi, ngomnakano wethu njengenhlanganiso ikutshengisa ukuthi uhulumende zindi abantu kabaqakathekisi, ngakhuluma iloba yini into leyo ingafezwa. Sizwile ukuthi abayitholi abanye kwakuthiwa o-200,000 kodwa abantu balinda sekungathi kukhona abanye abayiphiweyo asikwazi, but thina abantu esebenza labo ngitshile ukuthi ngiyafuka kanje kagulo yedwa owayitholayo leyo mali. Ngokunjalo ukuthi kwehlulani asikwazi nani ukuthi uhulumende nga uyathi engathembisa abantu enze izinto, ngoba ukuthembisa abantu unika abantu ayithembele ngekho, kuyabulala abantu besithi bazaqalisa ukuthi bathole imali bathengise. Umuntu ngenahle azibonele kwazidayivela kulalo nto zayenzakalala kula lutho, mina ngizibonele ngizisebenzele.
Amanye amazwe afana lele South Africa aphathise amabhizimusi amancane kunye lezizalwane zalelo lizwe ngoncedo lwemali ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Ingcwethi yecubungula ezenotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi ziningi inhlangothi zomphakathi ezazithenjiswe uncedo lwemali.
Ubona njengento embi sibili ukuthi uhulumende uyathembisa izimali, uthembise abantu abaningi, amabhizinesi amancane, ontanga, labanye bathenjiswe izimali ezithize kodwa azikaphumi lakhathesi. Siyakhumbula ukuthi even labagogekileyo bebethenjiswe izimali i-lockdown iqalisa, kodwa uhulumende uyabe ekhuluma nje kungela output ephumayo.
Undiweni uthi kule mbiko ethi bengaba bekhona abayitholayo limali lanxa limbiko ingacaci ukuthi ngobani.
Ngokwazi kwethu omfoka Gande, okwenzakalayo ukuthi abantu bayathatha ama SIM card awe net 1 kuthiwa ikho kuzangena khona leyo mali, but kuze kube namhlanje akekho lo yedwa oseyinukile leyo mali. Asikezwa amalunga ethu ayitholile, abantu batshala befolile emthathandlela bethatha ama SIM card lawo kuthiwa imali ingena khona. Kodwa ngiyakhuluma and ngiyafuwa ngithi mina kula ngisho lo yedwa owakithi esimaziyo kumalunga ethu oke wayithola leyo mali. Kulusizi kakhulu, kungani kudlale ingqondo zabantu, abantu abadala besiyatshona befuqana bekade ngisho besedolobheni besiyafola amalayini. Leyo mali kuze kubela namhlanje ayikabi khona. Satshelwa kuqalisa ukuvala ilizwe ngo-March 2020 kuthiwa izaba khona ephela ka-April, seze waphela u-April, sangena ku-May, saya ku-June, July waphela, namhlanje sesibanga ekupheleni ka-August akula muntu etholileyo leyo mali. Kuyindaba ezibuhlungu kakhulu ekuthini abantu avele besebenza nzima abatshane bethenjiswa into engekhoyo.
Kambe kungaba kubangelwa yini ukuthi uhulumende engafezi izithembiso zakhe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe? Sibuze ukujera lumbuzo.
Ngingathi into eziningi zibanjwa ngama-bureaucratic requirements ababe funa ukuthi umuntu aze anikwe imali leso so nxa ungakhangela uzabona ukuthi isithembiso zero zikhona kodwa abalama requirements abalawo ukuthi abantu kumele babe lawo kumele ube enxenye le company certificate ube lokunye okutengisa ukuthi uyi company sibili so ama companies amanengi siyakwazi ukuthi ba bekana ludubo ngenxa ye registration ngenxa yezinto eziningi so yikho okwenza ukuthi uhulumende ehluleke ukuzobanika imali ngoba uyabe engelakho iproof ukuthi ama companies lawo ayasebenza njalo engxenye uyabe ecela into eziningi kakhulu othi ama SMEs baye bengelazo
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni yehlule. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngiseWashington DC.
Umhlangano omqoka webandla leDemocratic Party eleMelika uqale izolo ntambama lapho unkosikazi Michelle Obama, umkamnumzana Barack Obama wayengumongameli weleMelika esole umongameli Donald Trump esithi kasuye mongameli ongabusa ngesikhathi ilizwe liphakathi kodubo lwegciwane leCoronavirus. UTrump yena namhla uvuke ephendula lumbiko esithi kungayisimbuso kaObama owungalungelanga iMelika ngabe yena kangenanga kuleso sikhundla. Abanye abethu leyamazwi ngelanga lakuqala lomhlangano lo bagoqela umnumzana John Kasich olilunga lebandla lama-Republicans ophe umbono wakhe ngombuso kaTrump esithi uzulu weleMelika kumele engamvoteli. Namhlanje abanye abakhangelele ukukhuluma emhlanganeni lo bagoqela unkosikazi Jill Biden, umkamnumzana Joe Biden ozancintisa iMLA ibandla leli lama-Democrats lowake waba ngumongameli umnumzana Bill Clinton. Lo mhlangano obumele wenzelwe edolobheni leMilwaukee kodwa ngenxa yegciwane leCoronavirus iningi leziphathamandla zebandla leli siza kwethula imibiko yazo ebulenjini be-intanethi. Lo mhlangano uzagqitshwa ngolesine. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ukuhlanganisa uformer vice president uBiden lo mama ongumuntu omnyama uKamala Harris mbona ngani kubumbe ukuthi icele labo libe lamandla njalo laletha amadabuzane ebantwini ikakhulu omama ababantu abamnyama lapha eMelika yibo ababumba iDemocratic Party but esikhathini esiningi bebethiwa phandle mbona ngani uKamala Harris yena ngokwakhe ngokuba ngumuntu oqeqetshileyo kwezomthetho oqeqetshileyo ukuthi uke wabakhona kusenethi uyakwazi ukuthi isenethi isebenza njani uyakwazi njalo ukuthi umthetho welizwe usebenza njani kuzaletha ukuthi kube le icele labo liqine kakhulu ele Democratic Party because ukuthi uBiden azabe khona lapha khona ngumama womuntu omnyama omlethe khona lapha ngingathi ngamafichane Biden really owed the black people in general ukuthi laye eWhite House walethwa nguObama and ngemva kokulethwa nguObama lathi omama babantu abamnyama sabuye samfaka ukuthi abe yinominee.
Esikhathini esiningi umhlangano lo oweconvention wandise ukwenziwa kugcwele abantu njengoba kathesi kungela bantu ngenxa ye-COVID-19 ubona ungani akusoze kwehlise na izinga lamadlabuzane elandise ukwenziwa nxa kugcwele abantu.
Ukuletha abantu ndawonye ngesikhathi se-convention kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba abantu bakhuluma bexoxa uxoxelana ngama-experiences abo ukuthi nje ukuthi umuntu wathi mina kimi oqakathekileyo yilokhu lalokhu ya kodwa ukuthi abantu bakhuthazeke kangakanani nge-Democratic Party kulumnyaka i-Democratic Party kayibonge yena lo ubaba ohlezi e-White House ubaba ohlezi e-White House usedunge wonke umuntu ukuthi lala abantu abadondayo ukulalela izinto ze-politics namhla bakhangele ku-TV bazakhangela iviki yonke yona le imhlangano yabo yenziwa virtual ukuthi bezwe ukuthi i-Democratic Party bathembisani
unkosikazi Priscilla Ndlovu. Izizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Oliver Lelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.